So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliphikisayo luphelele khonapho.
Lokho kukhinya ngumongameli advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe senkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa izeki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangako.
Kambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukankosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na?
Kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolela ngathize asebakwenzayo, ngoba nxa kukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela, ngoba njalo umphoko nxa sikhumbula ukuthi umphoko sesambona betshengisela ukubambana, betshengisela ubumbano ngesikhathi sama-campaigns.
Abanye bathi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa awathembisi ukwakha.
Ya, okokuqala simenzela mhlopho umongameli ukuthi ubuyanikwe lithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu. Esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, awaqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abophe amagqwetha amabili omnumzana Doug Coltart lo Tapiwa Mchineripi abemele abalandeli bebandla le-CCC. Omnumzana Womberayishe Nende lo Sanele Mkhuhlane kade bethunjwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo ngabantu abangaziwayo. Ababili laba bathunjwa ngomgqibelo eBelvedere eHarare, batholakala ngelanga elilandelayo belamanxeba umzimba wonke. Bebesesibhedlela lapho abelatshwa khona amanxeba la, amapholisa efuna ukubabuzisisa, kodwa amagqwetha abo uColtart loMchineripi bathi amapholisa kumele ame kancane ngoba ababili laba bengekho esimeni sokubuzisiswa ngoba besebuhlungwini. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliphikisayo iphelele khonapho, lokuthi ngempela uzabusa kweminyaka emihlanu ngoba lisakhulumisana lemanyano ye-African Union e-SADC ngalolu daba ukwenzela ukuthi kuqutshwe ukhetho olutsha ngemfanelo, njengoba olusanda kwedlula belungakhululekanga. Umcimbi lo uthe uphela umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wahle wabhala enkundleni yebulenjini e-X kumbe iTwitter ukuthi udaba lokuntshontshwa kokhetho alukapheli ngoba kusafanele kwenziwe intando yabanengi. Ukuze sizwe okunengi ngemizamo yebandla le-CCC, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Seziba, yena uchasisa ngemizamo eyenziwayo.
Lokho kukhinya ngumongameli advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa izeki iphumiseke ufumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa. So into kufanele yenzakale as the position ye TCC ukuthi kufanele kube lokhetho oliyenza ngendlela esemthethweni ku-announce umuntu ke okhethwe ngabantu ukwenzela ukubana ke kube lokuqiniseka kokubana wonke amazwe anjengama-South Africa Namibia akusada wonke ke ebe nokusuthiseka in terms of the study protocols and guidelines on free and fair elections. Ubona umongameli okhona uvele ebantwini ngoba okwamanje i-SADC iphikisana lalokho okhunywa izeke ukubana ukhetho aliyenzwanga ngendlela esemthethweni. I-African Union iyavumelana lakho, lamanye amazwe o-European Union, lamanye amazwe wonke ke yikulubona ke umhlaba wonke bekulabo mongameli abathathu okuveza sobala ukubana ke akunakusuthiseka. Yikho ke ubabuchamise ekhulumile ukubana thina njenge-TCC the exit from the crisis kufanele kube yi-free, fair and credible election. Mnankoko ungakhangela ukukhuluma kwabo bekufanele khuluma ukuthi mazibabhwe nisaxolisa ukubana ukhetho aliyenzwanga ngendlela eyilo. Sizalungisa ukubana ke izinto zilungise kuhle, ayikhona ukuthi laba abaphikisayo kuyathakha babotshwe kube lokuthi abantu you don't build a country. Angeke siyakhe ilizwe ngendlela ke ye-violence and ngendlela ke yokubopha abantu. Size sifike namhla izeki ayikaxolisi ebantwini bakobulawayo ukubana amabhaloti aphuze, ayikaxolisi ebantwini beHarare ukuthi amabhaloti aphuze, emanikaleni the same ayikaxolisi. They want to go as if everything is normal. Kuyaveza ukubana sile nkinga on the leadership task eZimbabwe okuyinto okufanele ilungiswe.
Kodwa abantu bengabona kusiba le nguquko yini kumbe bezimisele ukuthi iminyaka emihlanu elandelayo kuyabe kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa?
Thina sikhulumile ukubana ngaphandle kokukhulumisana okuvela ke ku-SADC and African Union akungeke kukwaniseke ukubana ke eZimbabwe kube ke lo mbuso kaMnangagwa weminyaka e-5. Kuzaba nzima ngenxa yokubana izinto zonke elizweni zizaba nzima. Ubukhokheli bulandela i-certainty and predictability, but konke kuvela on the acceptance by the people, by the region, by regional and international players ukuthi siloku suthiseka ukubana lo umuntu ongene esihlalweni sokukhokhela umuntu ovele bantu. Okwamanje umnanga kubusa without the mandate of the people. Manje kule nhlupho esikhona kubo-Gabon ngendaba yokuyenzwa ukhetho ngendlela elingekho free and fair lokudeclare kwama-results angavele ebantwini. Konke khonoku is unpredictability engenayo ke in the country eyenza ukuthi kugcine kube le nkinga ezinjengalezi ezikubo-Gabon.
Labe libathumele emazweni bona bathini? Kuzwakala kungcono yini? Baphumelela ngohambo lwabo njalo babuya nini bephetheni?
Siyenzayo diplomatic issues yindaba esiqhubayo as we said thina i-crisis yeZimbabwe izaresolvwa ngokuthi sisebenzelane nokuzwanana labantu ku-region ukubana besincede ngenxa yokubana with the conflict issue eyokungawelelani ngokhetho oluyenziwe and every process and every program esiyenzayo i-Africa yonke jikelele lako zindawo is building towards that and ngesikhathi esifanele sizaya sisuzulu labantu bonke jikelele ukubana mpumela abantu ezingene ezivele kumisebenzi etshiyetshiyeneyo esi-deploye to resolve the crisis.
Kodwa kathesi kahle kahle kuyini okunye likwenzayo nxa lisithi omnangagwa kanqobanga njoba nanku kukhanya yena sezimisele nje ukuthi abuse iminyaka emihlanu elandelayo?
Singasenza everything possible ingakwazi silendaba zethu ezisemadale kulaba abangakwaziyo sendaba esemadale around indaba yokhetho luka-2023 namhlanje besisemhlangano across the country la izolo across the country lapho-ke esihlangana khona labantu beZimbabwe domestically. We have to make sure ukuthi uzulu wonke jikelele siyaba lokumanyana in terms of ukuthi kufanele kuhambiwe njani to resolve this crisis ngoba inkinga eseZimbabwe is a political issue and izaresolvwa politically. Asonto ezaresolvwa ngamakoti, asonto ezaresolvwa by anyone ngaphandle kokuthi kubele political settlement and political way forward ukubana silungise indaba lama-elections ayenziwa ngendlela engekho emthethweni.
Hello-ke ngumnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Gambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa owenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na? Umgabe obengakaze bonakale emphakathini selokhu wajiywa ngumkakhe umnumzana Robert Mugabe ubekhatshwe indodakazi yakhe ubona kunye lendodana yakhe uRobert Jr. enye indodana yakhe uChadunga kayikaze ibonakale embuthanweni yebandla leZANU PF selokho uyise wabhubha ngomnyaka ka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Ukufika kukamnumzana uPelekezela Mphoko lapha nalo nkosikazi kamuye uGrace uGrace Mgabe lapha ukufika kwakhe kwi-inauguration kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolela ngathize asebakwenzayo ngoba nxa kukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela ngoba njalo uMphoko nxa sikhumbula ukuthi uMphoko sesambona betshengisela ukubambana betshengisela ubumbano ngesikhathi samakampeni. Engithemba ukuthi ilapho kwaqala khona ukubonisa ubudlelwane babo ngoba njengoba sasazi ukuthi kuqala kwakule lunga elela khosa kule lunga le G40 okwakuyinto eyayikhanya ivusa umsindo omkhulu kakhulu isenza ukuthi bengathi abazwani kahle njalo ungathi ababoni ngasolinye kodwa ke ukufika kwabo sizathatha ngaleyo ndlela ukuthi okusho ukuthi sokukhona uxolelwane osalwaba khona lokuhlalisana phansi lokuthi bakhulumisane baqande indlela yokuthi baqhubekela njani ngempilo zabo kwezo politiki.
Kona ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa simbone esiya eZimbabwe enye inkokheli yeSADC ingayi ngenxa yendaba yempumela yokhetho. Ukubona njani wena ukwenziwe nguRamaphosa lo?
Umnumzana uNelson Mandela wako wakhuluma esinye isisho ngelinye ilanga lapho owayekhuluma mayelana ngodaba lokuthi kungani ezwana labantu bafana labo Fidel Castro okungani ezwana labantu bafana labo Yasser Arafat kukathi engathi njalo ephinde njalo aqamelane labo luhlu lwama Western ngikhuluma nje lolu daba ngikhulunyiswa ukuthi uMandela wathi yena umuntu wena ongayezwani laye akutsho ukuthi lami ngingezwani laye okuyinto etshengise sobala ukuthi nxa ukuthi amanye amalunga eSADC elo lunyuvu oluhlukeneyo noma kukhona okunye abakubonayo okuhluke kulokho yena akubonayo akumnqabeli ukuthi yena ahambe ayefika kulenhlanganiso yokugcotshwa kukapresident ukuthi ba ukuthi ayemhalalisela ukuthi aqhubekele phambili ngokugcotshwa kwakhe ingakho yena uthi ulumbono wakhe ohlukileyo kulalaba abanye abeSADC ababona ngezindlela.
Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube ocubungula izombusazwe. Lokhe sikudaba lunye abanye bathi amazwi kaMnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa abathembisi ukwakha ilizwe. Intatheli izindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu ubesemkhosini lo enkundleni yeNational Sports Stadium wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba ngabantu akade behlabela embuthanweni lo abanye bafike emadabu kakusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda Tshiretsi Tsholotsho lezinye izigaba zelizwe ekhuluma emkhosini lo uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagetsi eneleyo ngakho ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle. uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele ezokulima akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni. Ubonge kakhulu uzulu weZimbabwe ngokumvotela esithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayangiswe ngabantu. Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe owamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngobaba uMnangagwa njengokhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze emgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukuthi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqolwayo kulelu khetho, uZeki yasi-announce ama-results amanga.
Lokho kusekelwe isikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu, naye ongayanga embuthwaneni lo othi ibandla lakhe liyasola indlela uMnangagwa enza ngayo.
Umthetho ongathi constitution yelizwe iyakuchaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngawo umongameli after my election, and namhlanje ilanga lokuqedisela, engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachithwa wonke umcimbi womncintiswano wokhetho. Kodwa-ke thina njengezaphu asikungeni lokhu, asivumelani lakho, and siyamala uMnangagwa nje ukuthi ungumongameli ngoba lisela nje lakutshontsha ingungu esigaba.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF Central Committee uMnumzana Chinga Dube uthi uMnangagwa uzakwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe.
Hayi, kwesijabulisa okumangalisayo ngoba kade seqalise ama-projects amaningi, kumele li-5 years ebuyayo awaqedise, yikho sithabule kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumkhokheli wequla lezinduna Induna uMtshane Khumalo.
Ya, okokuqala simenzela mhlopho umongameli ukuthi ubuyani kwelithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu. Esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, awaqede.
Enye njalo induna yaseJombe uMnumzana Wade Gwesela uthi kaseke lo mongameli.
Intuthuko, intuthuko yihambelele phambili, ikwezi kufunayo abantu bafuna intuthuko plus bayamthemba upresident wabo ukuthi ha njengoba esebuyele konke akuthembisayo lakwenzayo kuyahambelela phambili.
Inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique, lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo. Banengi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga, abagoqela uMnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda, uMnumzana William Ruto wakwele Kenya, unkosikazi Saima Suluhu Hassan wakule Tanzania, uMnumzana Hakainde Hichilema wakule Zambia, lo mnumzana Mokgweetsi Masisi wakule Botswana. Amanye amazwe awe-SADC abemelwe ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele-China, ele-Belarus, lele-Russia bebelabameli babo abasebenza eHarare. Amabandla aphikisayo abelabameli emkhosini lo agoqela ele-National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku, ele-Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa ngunkosikazi Linda Masarira, lele-Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Trust Chikora. Abanye abakade besembuthwaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lonkosikazi Joyce Mujuru, abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. loBona Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga umuntu ongaba ebulele abantu abahlanu abayimhambuma abakade belala phansi kwebholoho uSimon Mazorotse eHarare. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba bezingela ezinye izitho ezibalisa isibindi ngemva kokusikwa izisu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadala amacala amaningi okweminyaka engamachumi amabili saze sabanjwa nyakenye e-Beitbridge, uMusa Thaja Abdul usesetheswa amanye amacala okuthathela abantu imali eHarare. Okwamanje sengidedela imuva elithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi we-Studio 7 yalibingelela labalalela isiyamuzwa ukhansila wesilobelo ukhanya ungani ukuwina lokhu kuyakuqabuka kakaza uyini njalo nxa ekhuluma kachumanisa umlomo lengqondo kumanje kathe sibona abo abantu okuthiwa ngomnangakho nxa begula balatshwa out of the country labovayisi bakhe ama-officials ezanup f kalatshwa ezimbabwe dasuwa izibhedlela bengazilungisa umthuli ncuba ukuthi abone ukuthi izinto ziyadura elizweni akholisa izisebenzi ngokuhlala eswitzerland le ukuya ezimbabwe ngokuzothatha izimali zegoldi le mali zamabhoda beshiyane bedle bodwa la enjani izana ilandaba layo ile ndaba layo nxa sokuzavota kodwa ekhuluma ethi umnankakho uthandwa ngabantu lesipho sokubusa uthuchamisa wadliwa usisi wakhe wadliwa lapho ahlala khona umnankakho wathenga indawo ekhwekhwe njengomuntu ongasomzimbabweni wadliwa from kupresident councilor mps bonke kazange wawina ngitsho le wadi wadliwa umnankakho but uyamangalisa nxa isithi usisi kachamisa wadliwa owakhe ke upresident owadliwa lapha yakhe khona ke yena umbekanga umnankakho akalasipho ukubuza ngoba nxa sokuzavota ufaka isiye kubantu uyathumba abantu uyatshaya abantu ephosela abantu ukuthi bemvotele kumanje kuzeki khona laphana kusebenza abantwana babo uma laba lwani item yakhe iphelile umnankakho wambisele embiselela ama-election ka-2023 ngoba uyakwasika funwa ngabantu ifazi ehamba yathatha amaphepha kuzeki ukhumbule khona lokhu ukuthi yathatha amaphepha abantu baze bavota kusisa kwangukhona abanye bavota late ngenxa yokuthi yayikwazi ukuthi umnankakho afeyafeya kawini ama-elections khathesi kunje liyethusela ama-MPs ndithilina wayekwawina bona umnankakho wadliwa abanyile
Studio 7 sanibonani bantu abadala sanibonani ihlobo nabangani hayi uyabona kodwa ipolitiki nayo ikhohlisa nje abantu ayikho le ndaba yabantu laba abantu ezanupf bona bazicabanga ukuthi bona bodwa basele ngidina nje lona othi yena obekhuluma izolo ntambama ivoice note yakhe iphume namhlanje kusena kuthiwa ngokuyilathi njani lokho uthi i-CCC iwester isikhathi sabantu bezimbabwe i-CCC ifuna ukulungisa ilizwe ibona abantu bezanuphefa bamosha isikhathi sabantu ibona nje bamoshela abantu isikhathi le nto yabo ayikho yonke le nto ekhuluma nje ukhuluma into ephuma emqondweni wakhe nje umosha isikhathi zethu thini singaphandle kwezwe lethu kunzima manje ukuthi sibuyele ekhaya ngoba sifuna ukuyohlala ekhaya anti sisebenzele emazweni lethu kodwa babhizi bona bazitshele ukuthi babuyinile wayini abayiwinile khona la mabecabanga ngoba ayikho into abazoyenza nje kulale 5 years kuyahlala yonke le minyaka nje kwesilandela bona hayi asazi abantu bayina ekudume amakhanda wabo nje vele kahle kahle
Studio 7 linjani basakaza bahle ngabalaleli siyabonga singabantu bemathibelele North singabantu futhi belupane thina njengelupane asoze safa sa-entertainer izanu PF labalandeli bayo lokho vele angeke kwenzeke ngoba sifice abadala vele besenkangala since 1980 ilizwe lithathwa nanamhlanje ilizwe lisenkangala so asingeke sivumelane lakho ukuthi sitshele ukuthi ilizwe lingaphansi kwama-sanctions ngenxa yalokho imigwaqo kayiluni yikuphi yikuphi esingathi kuliqiniso kulokho ngoba imigwaqo idingani ngama-sanctions ama-toll gates ayabhadalwa ithara iyalungiswa lapha ezimbabwe i-gravel noma ngithi ilokhuzeni ko-davis grinard laphana iquarry ikhona so wena ukususitshela ukuthi umgwaqo lisanctioniwe ngenxa yalokho imigwaqo kayilungi ngenxa yalokho abantu kabanathi manje since 1980 thina lapha elubani asilazo izibhorane esingathi sazilungisela ihulumente yezane so thina siyaqhubeka sithi vele sifuna uhulumende omutsha ozaqala ukulungisa izimpilo zabantu eseziruined for 40 something years so vele we don't bother uyagcotshwa kagcotshwa thina vele kabo sisebenzele ngalutho
Studio 7 injani hayi thina siyalibingelela ngegama lenkosi sibonge umsebenzi elisinika wona inhlelo elisipha zona imihla lamalanga dingalala lisenza njalo likhupha iqiniso lonke elisezimbabwe kulaba ababusa ngoganyavu abenza okwamandla abo kodwa inkosi ibabhekile langaze bethini kodwa linye ilanga kuphela labo kuzobathola bengathi bahlakaniphile bethumba abantu besenzani kodwa unkulunkulu nje one day is one day lo mbhalo watsho wathi lingaphindiseli impindiseli ngeyami ngiyabonga ngingumcijo mkhwana
sanibonani sanibona njani Studio 7 mina ngilensolo kakhulu kakhulu i-Christine ngiyayithanda kakhulu but the way e-week ngakhona angazi kule minyaka emingaki berojwa basebekwazi vele ukuthi kuyarigwa kwenziwani namanje kwenziwa same thing abale action abayithathayo bagcine bethule baphelele emoyeni kuyaceda abantu amandla wabakwazi ukuthi okay singaze siyivote izarojwa layo ithule so iyusi yokuvota igcine ingasekho labantu bazaphelelwa ngamandla
ya mina nguTamson Sibandi hhayi ababuhlunge le nto ukubana umnangako simbize upresident kulizwe lethu elalelwa buhlungu kangaka saphinda satshonelwa ngabantu wemnanga wakho uke waya emathebeleni waxolisa abantu ukuthi wena wenzeni emathebeleni sibulawela ubaba sabulawela umalume njengamanje wosokuthiwa uwinile waye ukhetho lusemesenta lungaphushanga alukhushanga nokhetho lo ngoba ma kumenyezela kumaredio kukhishwa lapha eziqhinini akushiwo nale nto eqondile lapha sovala yakho inkinga yakho nje sovala yakho inkinga yakho nje ngoba uyakwazi ukuthi wena waqeda ngabantu bakithi emathebeleni lokuluhlaza umnangabo
salubonani lonke balaleli salubonani hhayi siyabonga umnangagwe esegcotshiwe besicela ukuthi sike sibone ukuthi u-2 years lezi uyabe yenzeni le migwaqo le efile efana le enkayi ukuthi uzobe yenzile yini ife engayenzanga bafuna ukucotshwa laba bantu elizweni bangamasela sike sibone lokungamakhansila kwangikhona lokho okumkhulumela elokhu ekuthi idife nasizibonela idoti siphila ngaphandle nakalanihlona egcotshwe ngabantu abathathu
ye angibingelele ku-Studio 7 angibingelele ku-Studio 7 mina engikhulumayo uDr Mkhulu ngiqhamuka lekhesi ngokuzalwa ngokuhlala ngise-Johannesburg futhi yazi ngimaswabi ngezanoPF ngimaswabi ngomnangagwa obakithi laphela ilizwe lakithi hayi khona yazi ngimaswabi ngehluleka nokulala ngezanoPF ewinileyo ngimaswabi swabi abantu bakithi basazohlupheka ngendlela eyisimanga edlo ngumnangagwa ezigcoba amanye amazwe ngamgcoba ezigcobe kukhomba khona ukuthi lelizwe lisazoba nzima kakhulu ngimaswabi ngendlela besivote ngabe singabhekelelanga ukuthi izanoPF izowina hayi ngimaswabi ngilele phezu kwengubo akulaleki ngezanoPF sizitshele ukuthi hayi kuza ngena ujaha phela umfana omncane ozakwazi ukugijima elungisa ilizwe hayi ngimaswabi
Studio 7 iyabingelela linjani basasazi nabalaleli kuzo zonke indawoni kuzo mina ngicabanga ukuba ngiphawule ngokhetho njengokuba bekukhethwa manje kuthiwa uwinile umnangagwa akukho noyedwa abantu ababonakale sebejabula manje uvotelwe ngubani lowo muntu ngoba uba kungathiwa khona manje kuwine uChamisa singabona iZimbabwe yonke iphakama so pho-ke lowo muntu uvotelwe ngubani okungela abantu abajabulayo beselebrate ngoba bekufanele ukuba kubonakalisa ukuthi abantu bayamthanda lo muntu ngokuselebrate kodwa-ke akukho istedi kubonakala abantu beselebrate ngaleyo ndlela kubonakala amaphoyisa ehamba ezitaradeni emadolobheni esibamaningi okuvikela khona ukuthi khona abantu bengabhiyozi abantu bengatshengiseli so yonke lento ibonisa nje kamhlophe ukuba nesiphofu naso siyabona ukuthi hayi akulona iqiniso akukho umuntu omthandayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abalandeli bebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa kabuhlungu bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho. silugqiba ke uhlelo lapha uhlelo lwethu lalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama ngu Chris Gande.